sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Lingali vuka njani izulukandaba welamukela emsakazweni we studio 7 walosithathu mhlazi ku 30 Mpandula 2020 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abangamathumi amabili lanye abatholakale belesigcikwane lecoronavirus ngemva kokuhlolwa abantu abangamakhulu amane 467. Umongameli Donald Trump kanye lancintisana laye kukhetho lukamongameli welemelika oluza kwenziwa mhlazi ku-3 ngolwezi wonalo umnyaka. Umnumzana Joe Biden bangcikilane bathukana kungxoxompikiswano lapho abehlukane khona ngembono udaba lokudonselana isigodlo sebandla le-MDC lokhu lungakalungisiswa lanxa soluhanjiswe emthethwandaba. Uhulumende uthi izikolo eziningi sezivuliwe kusukela uthange ngaphandle kwezimbalwa ebezingela mathermometer awukuhlola ukukhudumala komzimba okwandise ukukhomba ukuthi umuntu ulegcikwane lecoronavirus.
Uhulumende ukhulumile ukuthi isikolo sezivuliwe kodwa nxa kungela ukufunda okwenzakalayo ezikolweni kuyafana lokuthi azikavulwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abangamathumi amabili lanye abatholakale belegcikwane lecoronavirus ngemva kokuhlola abantu abangamakhulu amane 467. Lolu gatsha lubika ukuba akula muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Asebelegcikwane leli sebezinkulungwane ezilamakhulu ayisithiyagalombili lasikhombisa 7837 ababanjwe leli gcikwane balithelelwe elizweni, kubika ugatsha lwezempilakahle. Umongameli Donald Trump kanye lancintisana laye kukhetho lukamongameli welemelika oluza kwenziwa mhlazi ku-3 ngolwezi wonalo umnyaka. Umnumzana Joe Biden bangcikilane bathukana kungxoxompikiswano eyenzwe izolo lapho abehlukane khona ngembono etshiyeneyo egoqela udaba lomnotho lomkhuhlane we-COVID-19, baphoselana amazwi aqatha ukungakaze kubonakale kulezi ngxoxompikiswano. Untungameli Nkomo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Bekulokufuthelana okukhulu phakathi kukaTrump loBiden, njalo badlephane inkulumompikiswano le iqalisa yaze yayaphutsha. Ababili laba baqale ukuphikisana ngodaba lokukhethwa kukankosikazi Amy Coney Barrett ngomongameli Trump ukuba ngomahluleli weSupreme Court kulandela ukubhubha kukaJustice Ruth Bader Ginsburg. UBiden usole uTrump ngokwenza lokhu esithi ozanqoba nguye omele akhethe umahluli omutsha. Kodwa uTrump uzivikele esithi isikhathi sakhe sokuba ngumongameli asikapheli. Ababili laba baphikisane njalo ngodaba lomnotho, uBiden esithi uTrump useubulele iningi lalahlekelwa yimisebenzi.
My economic plan would create 7 million more jobs than his in 4 years, number one. And number two, it would create an additional $1 trillion in economic growth because it would.
Uhlelo lwami ngakhethwa luzavula imisebenzi engu 7 million phakathi kweminyaka emine. Njalo umnotho wethu uzakhula nge 1 trillion ngoba sizaqhakathekisa impahla zakuleli.
Kodwa uTrump uthe umnotho uqhuba kuhle phansi kwakhe.
They had the slowest recovery since 19 economic recovery since 1929.
It was phansi kwahulumende kaBiden lo Obama umnotho wasadala kakhulu kodwa phansi kwami umnotho uyakhula njalo impilo zabantu labamankampani ayathuthuka.
Let me tell you about the stock market. When the stock market goes up, that means jobs. It also means 401ks.
Vaphinde badlephana ngodaba lomkhuhlane weCOVID-19 uBiden esithi uTrump uluphethe buchapa loludaba.
One of the last big rallies he had, and a reporter came up to him to ask him a question. He said, no.
UTrump gazihluphi ngabantu, uzihlupha ngaye kuphela. Yikho esenza imihlangano lapho abantu abaminyana khona. Udaba lwe-coronavirus uluphethe buchapa ngoba abantu bayaminyana kumarale akhe.
Kodwa uMongameli Trump ukulandule lokho wasola uBiden esithi ufuna ilizwe lihlale livuliwe abantu besesaba umkhuhlane lo kulokuthi basebenze bavuse umnotho.
So we built the greatest economy in history. We closed it down because of the China plague. When the plague came in, we closed it down, which was very hard.
Sesakhe umnotho oqinileyo ngoba savala ilizwe ekuqaleni kwegciwane leChina leli. Kwakungelula. UBiden wayengafuni sivale ilizwe. Wayelahlekile.
Ngokufuthelana obekukhona uBiden ucunukile wacina echaza uTrump njengesitandari. Uthe njalo ungumuntu okhetha abanye ngemihlobo waphinda wathi ungumdlwane kamongameli weleRussia umnumzana Vladimir Putin. UTrump ukulandule ukuthi ukhetha abantu ngemihlobo. Uphinde wasola uhlelo lokuvota ngeposo esithi ibandla likaBiden elamademokrasi lihlose ukuqilibezela kulolu khetho. Abanye ekade bebukele labo bathebe kulokufuthelana okukhulu kulimpikiswano. Sibuze omunye wababukeleyo umnumzana Gary Twala Jackson ukuthi yena uyibone njani.
Ngibona ngathi bafuna ukuthenga amehlo abantu ngokukhuluma ngento lezo abantu abangathi bafuna zilungiswe kodwa nje bengagxili ukuthi bazozilungisa njani. Befuna ukuthembisa nje ukuthi bazalungisa kodwa ukuthi kuzolungiswa njani amboni ukuthi kuchaza baphumele egcekeni.
Sixoxe njalo lesinye isizalwane seZimbabwe esibukeleyo umnumzana Tim Moringayi.
Ngibona ngathiwa uBiden ubuya lama points lama facts and ukhanya ngathi uyenze research yakhe. UPresident Trump sibona ephendula engalaleli imibuzo ebuzwayo ebuza khona akufunayo.
UMongameli Trump lo Biden balezinye njalo inkulumo mpikiswano ezimbili okumele bazenze ngaphambilini kokhetho oluzaqhutshwa mhla ka 3 ngoLwezi. Ngimele iStudio 7 ngise Washington, yimi uNtungamile Nkomo.
Daba lokudonselana isigodlo sebandla leMDC lokhu lungakalungisiswa lanxa soluhanjiswe emthethwandaba osekubangele ukuthi lolu daba lungaxazululeki ukuthi umthethwandaba ophakemeyo wethula isinqumo sokuba ibandla leMDC libuyele kulokho elaliyikho khona ngomnyaka ka-2014 okuyikho okuthiwo ngabasakhulayo abalihluthunileyo abahluthune lesi sigodlo. Lolu daba solutshiye amacele omabili eMDC esemadasadasa esenza isizengelezane ngoba abanye bathi mpela akubanjani kodwa abanye ikakhulu abakubandla leMDC Alliance ngabathi ngeke babuyelelane. Labantu asebebaxotshise edale lephalamende lokuba ngamakhansila. Sitoxe lomunye wabasakhulayo bebandla leMDC Alliance umnumzana Thamsanqa Hadebe laye owaxotshwa ukuba ngukansila weHarare libandla leMDCT.
Like mina kangenanga ngoba abaqala ukungena i-department ilungisisa owayo okwenyu and ikhuluma nabo abanye bami abayibuza ngingizokuphila baningi ukungena nabo akatifizele bekuthimibo DCP
manje nxa usizwa bathi kwenziweni sike sezwa kuthiwa khona bathi uMakhuphe loChamisa kumele bakhulumisane kuloko kuyilo yini udaba lwakhona kumbe kukhona okunye abakufuna
mina ithi yona okutala kwayo ula ukuthi ingene phakathi ukukhulumelana kule khona kulandela bafuna ukuthi banye babone ukuthi sesikhona yini sonke abaka-2014 ngoba akukhanya abanye babezama ukuthi bazenze abantu ababekhatha ka-2014 bona bengekho kuyo bangaqala babekhona labo bantu ababakhatha ka-2014 then sebedicide ukuthi kumi njani.
Sike sezwa umnumzana Douglas Monzora esithi yena kulabanye abantu abaphakathi ababanjwe ngamandla ukuthi bengaphumi ehofisini. Kungakho liqiniso yilo.
Lokho kaziyo qiniso. Kwamba lokuwelelana kwamayouth lo wonke andawonye ngesikhathi se-Congress ka-2014. Ayiwelelana ube khona phakathi kwama-structures labo abakade sebeye ku-MDCP labo abakade besale ku-MDC Alliance bawelelana ukuthi hayi yadibonisane uma lifuna ukuthi libe khona la angena bangena so akula muntu ofoswe igaja muntu ukuthi
sike seze ukubana umnumzana Monzora uhambe emthethwandaba wayaphiwa amaphepha ukuthi basuke kuhamba njani la?
Liqiniso uhambe ukuthi bazama ukuthi kwenza ukuthi basuke kodwa ngikhuluma njengokubona kwami ukwenana okwenziwela laba kuhambelana nalokhu owaphuma kukhothi kuthiwa ikomiti yangkhona mayenziwe kusetshenziswa i-structure ka-2018 ngalokho uma kusetshenziswa i-structure ka-2014 olube khona nomo ukuthi ukuphambanisa ukubekho banaba abantu abaku-structure ka-2014
manje bona labo abasemahofisini baphila njani badlani badla ngaphi njalo bageza ngaphi
laba bantu abasemahofisini vele mina kulabantu akade besetshenziswa ukuthi bagcine ihofisi abaku-MDCP besebenesikhathi benganikwa kuhla then laba abangene besuka ku-MDC Alliance thina bande nabanye sizama ngayonke ndlela sibalethele okukuhla ukwenzisa ukuthi ndawonye nalaba akade bevele bekhona.
Umnumzana Thamsanqa Hadebe ngosakhulayo webandla le-MDC Alliance ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Uhulumende uthi izikolo eziningi bezivuliwe kusukela kuthange njengalokho obekufanele kwenziwe ngaphandle kwezimbalwa ebezingela mathermometer awokuhlola isikhudumezi somzimba esiyandise ukukhomba ukuba umuntu engaba elegcikwane le-coronavirus. Umphathintambo obona ngezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa wethule umbiko lo izolo ngemva komhlangano wedalela cabinet. Umtswangwa uthe izikolo ezingalamanzi zivinjelwe ukuvula ukuze kwakhiwe izikotsho. Kodwa isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi emaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ umnumzana Nation Mudzitirwa uthi yikucitha nje isikhathi ukuvula izikolo khona njengoba iningi lababalisi likhalele umsebenzi. UMatsidirwa utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi ukuvumela abanye abantwana befunde abanye bengafundi kwephula isisekelo sombuso.
Uhulumende ukhulumile ukuthi izikolo sezivuliwe kodwa nxa kungela ukufunda okwenzakalayo ezikolweni kuyafana lokuthi azingavulwa ngoba akula ababalisi ezikolweni bayakhala ngendaba yeleholo Yes, uvumile la Minister of Information and Publicity ukuthi kulezinye izikolo akula ama thermometers. Thina njengehlanganiso sike sayenze isurvey izolo lanamhla sithole ukuthi kulezinye izikolo akula even impahla zokuvikela umkhuhlane we COVID-19 ezifana lama hand sanitizers lama face mask. Yikho kade sivele sikukhuluma sitshela uhulumende from kudala ukuthi uhulumende akumelanga avule izikolo nxa abantwana bonke bengakatestwa nxa impahla zonke elizona lezi singakatholakali ezikolweni zonke ilizwe lonke leZimbabwe ngoba sokukhanya sokule discrimination ukuthi katesi abantwana bona laba kunezona lezi izikolo ezingela ama thermometers lo kade belokhe behlangana enxa sebethelelana umkhuhlane we COVID-19. So uhulumende sometimes kunzima kuye ukuthi alalele ama advices avela kuma unions. Ingozi isibili sicreatwe nguhulumende.
Umphathi Ntambo uthi izikolo ezengela amanzi zivinjiwe ukuthi zivulwe. Singabe sikhuluma ngezikolo eziningi yini lapho?
Ikakhulu zisemakhaya lezinye ezikuma cities or kuma towns afana lakho Bulawayo, labo Harare, amanzi ayahlupha kathesi. Singakhangela i-Section 56 ye-Constitution elizweni leZimbabwe ikhuluma le equality and non-discrimination. Ikudiscriminate abantwana ukuthi labo abaku-disadvantage akumelanga ba-benefit i-education. Yet abantwana bona lawa bayabhala ama-same examination. Kuyafana futhi lokuthi usephambanisile i-Section 75 ye-Constitution yelizweni leZimbabwe ekhuluma about the right to education. Uhulumende kumele avale izikolo zonke then angalungisa ama-challenges wonke wona lawa then isikolo sezivulwa.
Uhulumende useke walikhulumisa yini njalo lani lizaqhubeka yini likhalala umsebenzi njengoba abantwana sebezabhala imhloliso?
Yes, uhulumende lokhu ezithulele asikatholi i-formal communication. So ababalisi bazaqhubekela phambili beyala umsebenzi until umqatshi abaholise imali enileyo ngedola leMelika. Lokhu okuthi abantwana sebezabhala ama-examinations, yes siyabazwela sibili abantwana bona laba, kodwa kunzima ukuthi umbalisi ahambe ayofundisa omunye umntwana yethi umntanakhe ehlezi endlini engakwanisi ukumbhadalela i-school fees, yena engadlanga, yena ecabanga back ukuthi ulezikwereti about 3-4 months ukuthi akakwani bhadali ama-rentals, ewazi ukuthi angakhwehlela akwanise ukuthola imali yokuthi ayozilaphisa esibhedlela, engagezanga, engagqokanga kuhle. So ababalisi bazaqhubekela phambili beyala imsebenzi until uhulumende aze abaholise imali enileyo.
Lo ngumnumzana Nelson Madzitirwa, isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kumbe ATUZ. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eselubhani. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leDaily News lithi umphathi Ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uthi ukhetho lwama-by elections alusoze lwenziwe lumnyaka ngoba kulegcikwane le-coronavirus elizweni. Ebuzwa yileli phephandaba ukuthi kungani ugatsha lwezokhetho olwe-ZEC lwathi ukhetho luzenziwa ekupheleni komnyaka ngenyanga kaMpalakazi, ukaZembe kaZembe uthe laye wamangaliswa yile mbiko ngoba umele ethule amalanga okhetho ngumongameli welizwe hathi izeke. Iphephandaba leChronicle lithi bekulokuxokozela endaweni okugadwa khona amabhasi aya emaphandleni ngomvulo lapho aqale ukusebenza khona ngemva kokumiswa okwenyanga ezedlula ezinhlanu ngenxa yokuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Salibonani, salibonani, basakazi beStudio 7 nabalaleli. Minigama lami uKK ngapha ngaseSouth Africa. Ngithi ngiphawule lami ngombono wami ukuthi indaba kaMakhuba noTshamisa. Abantu kabazifundise ukukhuluma iqiniso ukuthi ubaba uTshamisa waganga, wathanda amandla kakhulu. Ngijimele ukufuna ukubusa isikhathi akafiki. Wayengamelanga vele asuthe intambo kubuMakhuba labo ukuze abokomisi laphana yena waphuphuma nje ukuthi afuna ukuba yileader masinya. Waphambanisa ubaba uTshamisa abantu abamtshela iqiniso. Kathesi umsindo lo okhonza ukuthi abantu balayele ukuthela uTshamisa uright. E-right kuthiwa ngophambanisa iparty. Iparty ayi-right kakhulu le. Wafika ubaba uTshamisa ngokuthanda ukufuna ukubusa masinya. Waba umuntu osuthe intambo. Waphambanisa kakhulu uTshamisa. Nguye okhoza yonke le ncuthu ncuthu engaka. Nxa babekhona la abantu abathi khona kathesi uMakhuba noTshamisa abahlangane, unini uMakhuba bekhuluma ukuthi hayi kakuyo kuCongress uTshamisa engavumi. Wazi wakuthukuthona ubaba uThakeraye waba umuntu ofuna ukutshitshela uMakhuba endlini. Babengekho na bayibona ngayo leyo nto ubaba uTshamisa ezebizwa uMakhuba ngamadizikeni. Ayiyekwe le nto vele ihlale njalo wazi kuncedisa ukuthi ubaba uTshamisa uhle uyaphukiswa ngala yena ezidingela amandla. Abafuna ukuhamba noTshamisa kabahambe naye. Abafuna ukusala uMakhuba kabasale naye. Choice yomuntu. Yabo.
Salibonani, salibonani basakazi nabathandi beStudio 7. Lona okhuluma ngoGift Sondo kumfoka Ndlovu lapha ePlumtree endaweni yakoGambu. Basakazi bentando ukuncoma othisha bachayela ihlombe ngalokho abakwenzayo ukuthi izikolo mazivulwa behlale phansi. Ya, lami ngiyabaxhasa impela indayi bothisha hlalani phansi. Uhulumeni anyithi mayekhuphula imali ucabangela abantu abalembobho amapholisa lamasotsha. Akathatha amapholisa ayofundisa ezikolweni. Angithi othisha makufakwa izimali abacatshanyelwa ngenxa yokuthi abalambobho. Konke labo nengisi labo doctor abahlala ezindlini ethatha amaphoyisa akhe kube yiwona lapha abantu efundisa neingane. Vele ngivumelana nabo thisha mina mabe sithi abathole futhi le mali abayifuna incane kakhulu. Ngabe bona abathola bafuna 600 US dollars imali abayidivezevayo ngoba even upresident udlule ezandleni zika teacher. Uminister udlule ezandleni zika teacher. So ngisho ukuthi hayi impela lokho abakwenza kuhle bese ndidlula kancane laphana emdabeni lwama youth MDCT lawe alliance. Ngithi lokho abakwenza kuhle kakhulu ngoba yibona abasafaya ku ground. UMakhuba uThokozana uPF Khuphe uzidlela kahle. Even la uNelson Thamisa uzidlela kahle kodwa bona yibo abastrugglayo. So ngizama ukuthi umbono omuhle ukuthi MDC alliance labo bengene beye kuCongress basifaka emkhahlelela kude leyo Makhuba. Ngiyabonga laphana ngokuhlala ngilapha eThembisa.
Ngithanda ukulibingelela bonke abeStudio 7. Ya mina bengithanda ukuthi ngikhulume phezula zendaba ezeZimbabwe. Hayi zona iy'ndaba iy'ndaba zokuthongamela zeZimbabwe ziyakhathaza. Shungakangele ingxawangxoza enzakala phakathi nakwamabandla amabili e-MTCH. Awukhathazeki ukuthi kathi ZANU PF uyahlukumeza abantu ngendlela ebuhlungu kangakuhamba nje. Hhayi besicela ngabe singathola uncedo, sithole ukusiza labantu beZimbabwe, sithole ukukhulula ngoba siyafisa ukusebenzela izinto kodwa kuyala.
Kunjani sisisebenzi? Hhayi mina ngiyaphila ngoba besicela ukuthi lisivotele uminista osila bhati inasa i-pension fund. Imali esisiholayo azisahambelani nemali kade sisibhadala i-US dollar 10. So besicela ukuthi sizekwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo because angiboni ukuthi kulo muntu ongaphila nemali esiphiwa leyi $600 a month engathengi ngitho. 10kg, 10 pounds, 10 kg, 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 10 ngeyini iminyaka yonke sikhonkrisisa so sikwela sithi 7 ukuthi besi sihlanganele iprogram eqondana ngakhonoko ukwenzela ukuthi sizwe ukuthi kade kuninjani because kulokunzimaka ngiyabonga.
Ngingathaba ku-Studio 7 uma lingafaka umbono wami bengilalele
usibani kulo lokuzeni lo kuphamba lo umoyo lo dogazi uchamisa kazifaki ngokukhulunywa ngudr Nkululeko Sibanda yikho sibili uchamisa ufakwa ngabantu kafakwa ngudr Sibanda kusibanda kamfakanga ufakwa ngabantu ufaka lilizwe wavotelwa ngabantu wavotelwa yithi thina yithi esamvutilayo uchamisa wawina umakhuphe waluza saka bengasibambi ngamandla izampiye labo Thokozani Kuphe labo Monzura labani thini yakhe leba akula abantu obafunayo labana abantu laba ngokuthi basebenzelana lezampiye njalo akula umuntu obafunayo bangasiqambela amanga ukuthi khona thina siyabafuna asibafuni thina sikhathele ngabo ngingathaba kakhulu uma ngikhuluma umbono wami lo uzwakale sibili uzwakale bezwe odeli moyo labo labo Thokozani Kuphe labo Douglas Monzura labo bezwe bonke labo asibafuni atikadi mina yimi lami ngifuna ukufaka intokozweni heyi into eyenziwa yilaba odeli moyo laba abayazi into abayenzayo laba bantu odeli moyo laba isupport yakhona abakukhulumayo lokhu bakuthatha ngapilo abala support yabantu asibafuni bangasibambi ngamandla kanti bona vele bamelela ubani bakhulumela ubani bengafunwa ngabantu yithi thina kasibafuni thina abantu asibafuni bangasibambi ngamandla lezanu PF yabo asibafuni odeli moyo labo labo Kuphe labo asibafuni because abala lukho abangasenzela lukho abala nto abangayitshintsha ilizwe ngabasekele bangasibambi ngamandla bakhulumela bani kanti njengokuthi abantu bonke ngaba bafuni asibafuni abasuke bangafuni ukusibamba ngamandla
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ezilwela amalungelo kaZulu kwele Cameroon sezisole ukubotshwa komkhokheli webandla eliphikisayo uMaurice Kamto ovalelwe endlini yakhe okweviki ngamapholisa ezomvikela. Ixuku labesifazane beMalawi seliguqule impilo yezakhamizi ebezingakaze zibe lamandla kagetsi ngokubafakela amandla esola ezindlini lasezikolo. Omama laba abaziwa ngokuthi ngosola mama bafundiswa kwele India. Uhlelo lwethu lalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko ebesilazo. Udaba lokudonselana isigodlo sebandla le-MDC lokhu lungakalungisiswa lanxa soluhanjiswe emthethwandaba. Umongameli Donald Trump lozancintisana laye kukhetho lokudinga umongameli weleMelika Mnumzana Joe Biden bebemisane kungxoxompikiswano yakuqala izolo ebusuku. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.